waku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla zintathu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu abalabazali ababulawa yikukurawundi abehluleka ukuthola incwadi zokuzalwa.
Baningi abantwana lapha equarries labo abantu abangalazi izithupha. Abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu agcine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
UZulu ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Abantu lo mlando ukuthi sigcwalise khonokoyibonkomo abakulwelayo.
Siqhubekela phambili sixoxa labalimi eZimbabwe.
Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuhanda inkomo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iqolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano weAFCON.
Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu, sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kwaphambanisi kakhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abanengi batshela ikhomishini ebona ngamalungelo oluntu ukuthi ikukurawundi yatshiya abanye babo emathebeleleni lenkabazwe benganelisi ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okufanayo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzelwe eLupane yiZimbabwe Human Rights Commission lapho obekulezinduna abamele inhlangothi zikahulumende, amakhansela abamele inhlanganiso ezizimele zodwa lezakhamizi. Abakhala ngencwadi lezi bathi kunzima ukuthola ama-birth certificates nxa umuntu wafelwa ngabazali lezihlobo ezabulawa igugurawundi. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa umhlangano omkhulu ngeviki ezayo eZimbabwe owokuhlolisisa uhlupho lolu. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe nabazali abazamfakazela ukuthi lowo ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abalabazali abatshonayo kuyabatshaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zemizo.
Nxa umuntu engelazo izincwadi lezi okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo. Kulezi khathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa, ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo grade 7. Kuyafunakala izinto ezinjengabo birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesana sezifundo kuhambisane lento ebhalwe ngaphi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhatshwa, isithupha yisinto ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhatshwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Baningi abantwana lapha equarries labo abantu abangalazi izithupha labo sibili abantu abane-problems zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti. Uthole ukuthi abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu agcine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzana abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugade amabhasi, uhambe imango le mango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into ezinganithiwa susenza isitsotsi phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababebuya kwezinye indawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamele ukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kibo azalelwa khona ayezama ukudinga izihlobo ngomkhonomi lowo khona umuntu wenkosi imali uzabe izatshetha ngayo.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Sixoxela esemzini wakhe eLupane. Umnumzana Bengisayi Mukutiri unobhala weCommission yeHuman Rights Commission uthi kumele abantu bakhululeke nxa bekhuluma ngokwenziwa ikukurahundi. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo wabhubha ngontulikazi ngomnyaka ka-1999 engumsekeli kamongameli. Abalandeli bebandla elibusayo labaphikisayo bathi kuqakathekile ukuthi kukhunjulwe imisebenzi kaNkomo owayelesifo semvukuzane. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhanye ngani siwakhohlwa ngokwenziwa nguNkomo njengoba kungela micimbi ekhanyayo yokukhumbula uNkomo ngontulikazi mnyaka yonke. Umnumzana Philip Gawule ngomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF othi kumele kuqakathekiswe imisebenzi kaNkomo ikakhulu okomanje uZulu ebhekane lenhlupho ezingapheliyo.
I-anniversary kababa uNkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu, ikakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba kathi sabantu begala lelo dubo olukhulu kangaka. Onkomo bahamba beloku bengazange bebone inhlalakahle benjengoba bayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbule uNkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubulu njengalolu angani ilizwe lisesele phakathi kobunzima kakhulu esiphakathi kwabo, ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabomgazi.
Yes, ngathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mqabuko Nyongolonkomo ayisikho khonoku okwenzakala kwele Zimbabwe, kungathi nangakhonoko.
UNkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle uNkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima owahlanganisa isikhathi esibi lesana esandlulayo sokubulawa kwabantu. Kwaze kubuya futhi isikhathi sengisana esho ukuthi uNkomo waze wagcine sencenga ukuthi abantu babekubangene kwi-unity babengafuni labanye abantu, kodwa uNkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonoku kwaba nokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga uNkomo, nakathi esidle qiniso ngumuntu owokuthi lalapho alele khona abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonoko yiko uNkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday, kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani kono?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha uNkomo umuntu ohloniphe uNkomo sesikhuluma iqiso bonke abantu, uNkomo ufaza Zimbabwe lwana, aso muntu omncane lwana umuntu dipsi, uye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, uye wakhokelayo. Ngiyamangala bathatha omgqabeli abasebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgqabeli ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga uNkomo alala ngalo, ilanga uNkomo alala ngayo, yileli mele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube lesikhumbuzo esikhulu kakhulu ahlonitshwe ngaye, hhayi khona ukuthi i-birthday yabomgqabeleyi. Kuza ngemuva lokho kuye lokho.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khona kubaba Kawule?
Kuvinjwa ngokuza kuqondisa, ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje aliyanenzela umhlangano lo bekhona lo wezinduna ehlangane ezinduna besithi hayi akukhulunywe sini, upresident uyavuma ukuthi kukhuliswane nabantu, sengeje abantu ekhulumisana labo ngodaba lokuground. Kunjalo kusho ukuthi akunenziwa khonoku akulungisa udaba lokuground. Lelanga uNkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe, kube ilanga sibe abantu abalukhangelayo kanihloniphe ilanga, libe lilanga elikhulu kakhulu empilweni zabantu.
Umnumzana Philip Gawule wayemela iJolojo edala lephalamende. Sixoxe laye ekobulawayo. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe ngamafitshane. Uhulumende weZimbabwe usethule imithetho evimba ukuthi izisebenzi zikahulumende zingahambi emazweni lamakhosikazi kumbe amadoda abo kusetshenziswa imali yelizwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isiphiwe amandla okubopha abantu abacatshangelwa ukuthi benza ubukhohlakali. Okwamanje soku isikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma, othi size ukuthi abantu abasithumezela ama-audio bathini lamhlanje.
uzimambela ngazi wangena nesizweni sana umnyama okulilanisizwe manje nesinathima ayidlalanga kahle day later sibona abantu begibele phezu kwethuna kaba kunkomo zonke lezi zinto izinto ezihlolayo ezilethela isizwe ubunyama ngeke sibe isizwe sibe nenhlahla abantu besenza njalo khonkhwana kubonisa ukungahloniphani kwabantu siyisizwe ukuthi abantu bengabantwana begibele phezu kwethuna into esintwini kuyazi gibela phezu kwethuna nomuntu omdala ongangojoshua umqabuko ukhona kuyazila kakhulu khonkhwana yikho okubonisayo ukuthi bona kule kuningi okunye okwenzakalayo okubangela ukuthi sizwe sibe sobunzimeni esikiyibo bona isizwe sibe lomnyama sibe lebhadi inxa yezenzo ezinjalo into esinjalo kumele ziqede abantwana abantu kumele bahlale phansi abantwana bafundiswe ukuhloniphana kungakhethelekile ukuthi ngumhlobo bani ulinambiyo ulitonga umhlobo bani sihloniphane sibonane njengamazimbabwens khonkhwana kuzasenza sibe nenhlanhla okonke sikwenzayo siphumelele ngoba asomahora zodwa angenzi kahle yonke into nje vele egoqelenational because ebane-national flag ayenzi kahle ezwelihle ayivele ayiphumelele ngakho kuyadingakala abantu bahlale phansi babonisane kube khona ukukhulumisana kube khona ukuhloniphana kuzalenza unkulunkulu lasihawe yabona nda singabantu kuphela siyadeseva nathi ukuphila impilo e-right deseva nathi ukuwina nathi sibe nokuhlonisha abanye abantu
lapha silodubo salibonani balaleli ibizo lami ngu-Isbanda silodubo olukhulu sibilela ngoba umuntu owakhezayo iPetro siyamazi sonke njalo layo uyazazi nguye okumele aqala ayehlise intengo yepetro ukuze zonke izinto ziyehle xa engayehlisi zonke izinto ziyabe loko zilimaza thina abangela lutho ngiyabonga
linjani basakazi kwi-studio 7 igama ngu-Caroline Moyo hayi mina ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo bese ngithi mina esh hayi kunzima impilo esiphila kiyo these days ezi noma ungaphandle kwelizwe ukuthi uyacabanga ukuthi khona into eyenzakala elizweni kunzima kakhulu kunzima sure kodwa kukho konke ngibonga nje kuphela ukuthi khona hhayi liyasiphakela ukudla kwendlebe noma singaphandle sikhatshana kangaka kodwa siyazithola izindaba siyakuthola ukwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya hayi ngiyabonga kakhulu
mthakazi kandaba linjani lonke emadlabezulu hhayi vele bekungeke kuyekele ukuthi imtengo ikhuphuke bona bafuna ukufananisa inkomo yomdaka le nkomo ephilayo ngeke kuze kwenzeke lokhu vele sikulindele ukuthi kusezakhuphuka kakhulu ngoba le mali abayifakayo asomali kufanele befake imali hhayi le nto abayifakayo amariyariya la kufanele bafake imali ezwayo eyimali uqobo lwayo hayi lokhu bhondi labo leli lama-RTGS abo lokhu okungathengiwe kwamanye amazwe bayowoda pha abantu ngoba ilizwe yalelanto amafemu wonke savalwa so izinto zimanufacturwa ngaphandle kufuneka imali yangaphandle uyayitshintsha ngapha kula muntu ofuna le mali
yebo linjani laba vele sebehle babulala wesi bona babekhiphile usabecabani balungise but kubulala wesi akusela nto abangayenza ma sebehlulekile vese ozikhanyela
Salibonani ngapho ngase-Studio 7 mina ngikhuluma lani ngise-Cape Town ekhaya ngisuka eZimbabwe ngihlala koBulawayo besicela kakhulu bangalathi lingasinika izindaba ngolimi lwesiNdebele ukuthi lathi sibekwazi okwenzakalayo ngaselizweni lethu kakhulu siyathola ezikhuluma esishona qha siyasizwa kodwa okunye kuyaseqa sicela lingasithumezela lathi esikhulu esikhuluma ngesiNdebele.
Salibonani balaleli lo ngusihlangusihle. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zeMathebeleni leMidlands ezinikeze uPresident Mnangagwa idokumenti leyabamphe yona such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu beMathebeleland leMidlands kusobala kuye wonke umuntu oseMathebeleland ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso wathola ngamashona. Abantu bamathebelene eMidlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje.
Ye laba-ke kade kungabalaleli be-Studio 7 kunamba-ke akade besethula okuningi okuhambelana loba kubhekane lakho. Sikhangele-ke ezenzakala emazweni ngamafitshane lapho-ke abantu abakhuluma kuzokuzwele nxa sikhangela-ke kunokho kwenzakalayo. Izibhepheli ezifika amachumi amane zifile kwathi ezifika phose ikhulu zalimala kuze kubhonjwe indawo lapho ezivalelwe khona kwele-Libya izolo ntambama. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ukhangelelwe ukuthi lo nyaka uzakhokhela umkhosi wokunanza usuku lukazibuse ngokuvezela uzulu izikhali ezisetshenziswa libutho lokunye okutshiyeneyo. Indizamtshina ebizwa ngokuthi yi-Dragonfly esetshenziswa yi-NASA kule Melika ikhangelelwe ukuthi izahlolisisa okumunyetwe yinyanga ebizwa ngokuthi yi-Titan okukhanya ifanana iqathu lomhlaba lo esihlala kuwo. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lonkosikazi Sithabiso Masina. Linjani ntombi endala?
Sikhona baba, singabuza nini? Ngizalwa eMatopo.
Ye, kunjani eMatopo kona?
Hayi, yona indawo enhle sibili kodwa nje la nxa sikuregion 5 ile drought.
Ye, akusitshela ukuthi wena wenzani kwezokulima la?
Ezokulima mina ngithanda kakhulu ukulima inkomo. Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo. Ngithe lanxa sengishiye umsebenzi ngaqhubeka ngithanda inkomo, ngithenga ngithengisa njalo eziningi fake esifayeni.
Okwamanje sibili singathi ibhizinisi yakho vele ngiyenkomo.
Ngiyenkomo.
Wenza njani? Akutshela abantu ukuthi wenza njani mama.
Ngahamba ngathatha iloan e-agribank kusase US dollar laphana asengathatha nje ngaqalisa nge-4,000. Ngilokhu ngithenga ngithengisa ngithenga ngithengisa eziningi veke esifayeni. Ngingabona nje indawo enhle ngilomlaga e-Fort Jackson ngiphothele khona, ngilomlaga e-Fountain ngiphothele khona, ngilomlaga enyama endlovu ngiphothele khona, ngingadobha ngiphothele. Kodwa ubuningi ngithenga ngithengisa ngithenga ngithengisa.
Wawu le mlaga emningi lokhu ikhona imlaga le?
Lokhu ikhona.
Isebenza njani imlaga? Akubatshela abantu.
Emlageni lapha ngingafika ngibe le nkomo ngiyaziyekela zizale zikhona lapho bese ngidinga nje umfana engizabe ngimholise ehlala khonapho. Nxa zizala lami ngiyethatha-ke ngithengise. Khathesi ngabrida lomunye ubaba obrida amabrama ubaba uNdlovu. Ngithole inkunzi enhle sibili kakhulu nami esengiyithengisile nge-$600.
Emlageni
sorry baba, ngithengise kunjalo kungakabi ngingakakuphusisi ungakakusase yina kodwa kangakuwini kusamunya kunina khona kule 3 months khathesi.
So umuntu sehle wakuthenga kunjalo?
Sehle wakuthenga khonapha sehle ngazela imali yami sengelela ukuthi December thathe inkomo yakhe ngiyithipha kuni.
Nxa udinga-ke umlaga udinga njani?
Ngikhangela amadlelo ukuthi amahle kungakanani bese ngikhangela nokuthi amanzi kahle. Hayi, khathe singathi sendlalela ku-107.
Khonja sibili umqegu sibili ongani uyazwakala
hayi lami sengiphosa mvalele kubobaba la nxa ngingumama.
Ye, so singathi kodwa-ke nxa sikhangela-ke impilo yakho ngezokufuya injani?
Hayi, ngibona ngibhalansile ekufuyeni ngoba lakhona pha edorobheni hayi angiyilayifi ayingihluphi kangako ngenxa yakhonokho ukuthi ihambe ngene esifayeni nxa sokuhlupha ngapha isikhulu sethu zabantwana. Inkomo ziyabhalansisa kakhulu empilweni.
Ye, manje njengoba-ke kungasathengiswa nge-United States dollar so lizithengisa njani manje?
Hayi angakafike yini grace period yoku-adjusta akukasikhami kangako ngoba kusaseyinto engakabi levisa. Nxa singazama ukuthi sikhulumisane laye kwehlule lapho sesizabona khona ukuthi yenza njani. Kusho ukuthi ngezinye indlela sibuyela ku-black market yona leyani yokuthi ngayithengisa inkomo ngiye ku-black market.
Asibili lokho
kuyabe sekusikhama kakhulu. Khona nje thina enkomeni nxa sithengisa ema-abhatho ezokuthiba besingatholi ungabhadala ubusu siyayitshintsha ku-black market besingazange sibhadale ngebhondi besibhadala nge-US dollar ku-black market. Mina lawe nxa sithengiselana sivumelane i-US dollar.
Hayi, siyakuzwa kakhulu mama, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye ngamafitshane nje khonapho imzuzwana ivalelisa abalaleli mama.
Hayi ngiyabonga sibili balaleli, ngicela omama lingasikhangeleli phansi lithuba lenu lokukhuphuka. Hambanini emabhenki lithatha imali ngezibindi lisebenze impilo ikhona ekulimeni. Ngiyabonga.
Ye, siyambonga kakhulu ke umama lapha kade sixoxa la kwezokulima. Silethemba lokuthi siyahlangana lawe ngesikhathi esizayo mama. Sibongile kakhulu.
Yami ngibongile libe lelangeni.
Unkosikazi Sithabiso Masina ufuya inkomo, sixoxela esematopo esabelweni seMatweni South. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika sixoxa ngokhetho lukamongameli. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Dabang Nare uthi kuyajabulisa ukubona indlela kuqhutshwa ngayo ukhetho eMelika. Uthi kulabanye abancintisa kubandla lamademokrats abakhanya engani sebekhokhela ekudingweni kwalowo uzancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Sibonile ukuthi kube lama-television debates lapho ama-Democrats abazama ukuthi bencedise inani lama-candidates akhankasela ukuthi bebe ngama-candidate eka-president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho ku-debate lo wayengu-deputy president uJoe Biden. So ucatshangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengu-president ngemva kwalokhu ukuthi u-president Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa ngu-president. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela o-Bernie Sanders laye futhi u-former vice president uJoe Biden bathi sebaba balesikhathi, abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule impitshana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuzaba kuhle ama-democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections ami njani.
Ye, nxa sesikhangela ke kuma-Republicans ungane akula sibilo sephumela egcekeni veze ukuthi angalwisana lo mnumzana uTrump kwezethela khetho phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kuyini kona?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama-Republicans kungabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi wenziwe ngu-President Trump. Ngabantu abathi undoda lowo kaqhubekile phambili yikho kube le rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again, and khathesi usesithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona ngazani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini. Kuba lula ukuthi abantu bekholwe ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo. I-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile, iqine ithole lesivile bese qedisa engakaphumi.
UMnumzana Dabani Nare yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseBoston kunapha kwele Melika. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON. UMnumzana Xolisani Gwesela ukhuluma ngodaba lolu.
Silapha e-Egypt Cairo lapho ilizwe lethu ama-Warriors ade dlala kumdlalo we-2019 South Africa Cup of Nations. Akusahambanga njengalokhu sasikukhangelele, ilizwe lethu lidliwe yi-Democratic Republic of Congo. Sasesiphuma kumdlalo lo, siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu. Sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kaphambanisi yakhona. Silethemba ukuthi eminye imidlalo esizayidlala phambili laphana.
UXolisani Gwesela isikhulumeli seZifa.
I have suffered, I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick. And this man today turns around and he calls me a traitor. Me, a traitor. A man who worked for this country so much. There is no insult to beat this one.
Shupheke kakhulu. ngilisebenzele kakhulu leli ilizwe lingakatholi inkululeko langemva kwenkululeko. Ayikho inhlamba edlula ukuthi lindoda ingibize ngokuthi ngingumthengisi.
I've never done anything wrong and Robert knows it.
La mazwi ethulwa ngumoya uMqabuko ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngemva kokuba oyengumongameli uMnumzane Robert Mugabe emethesa umlando ukuba umthengisi. Ngamazwi alokho esenhliziyweni zembongi uObed Dube futhi Nikisi lo Moketsi Nkomo umntaka na Freddy yangwayo. UObed uthi lobanje sekwedlule eminyaka engamachuma amabili okaMqabuko elele imfa yakhe isesentsha enhliziyweni yakhe.
Kwakumhla ka 1 Ntulikazi uRobert Gabriel Mugabe wathula insumansumani yendaba kumabona kude umsakazi weRadio Zimbabwe isangu Radio 2 wadlala ingoma ethi emoyeni bakithi kuyajisa emoyeni bakithi kubuhlungu wathi Zimbabwe good morning livuka njani salibonani intaba isidilikile emahlabezulu uJoshua Mqabuko onyongolo Nkomo gasekho.
Umokhezena uthi akufanga nje iqhawe kwafa umthunzi wesizwe.
Intuli zikantulikazi ezaphephetha sagebisa amakhanda zasivula engiqwantwala zathatha umqabuko wesizwe sabensundu zadluba bawesizwe kwagugu umhlahlandlela owawuhlahlindlela zibe emhlophe kusizukulwane samfulathela ubulawayo isizukulwane sakhe umuzi wamakhosi waphenduka unxwelo kwaha olungakhiwayo okwakungamadlelo kwaphenduka amafusi izifula zaphenduka izifudlana.
Obed yena uthi akathandabuza ukuthi aluba umqabuko yaphila mhlawumbe ngabe umumo wezinto wehlukile kulalokhu okukhona.
Isihlangane iminyaka engamachumi amabili wafulathela umhlaba ohlabayo kodwa ngani kusanda kwenzeka. Angazi uhleli lubani udlani wenzani lubani njalo ngaphi ngikhala ngokufa ngazi kwathezwa ngubani.
Le yinto egcizelelwa uMogetsi.
Yabhoka indlala ezweni ezazidlana uboya zakhukuza namathambo wahamba mdala wethu izwe likazivuse laphenduka elikazwi lakhe kwabusa izwi likazwi lakhe.
Ngokutsho kaObed limqodwe likaNkomo elithi wahlupheka wadla imbuya ngoluthi elwela inkululeko eZimbabwe.
Wazingela wajimba impunzi wayihlinza wangadla intshontsho ngitsho lesigogo wancitshwa ngitsho lempondo wazingelwa njengempunzi wabizwa ngomthengisi waphephiswa uNkulunkulu wasinda emlonyeni wezingwele ezingwenyama. Awusekho emhlabeni kodwa izenzo zakho zilokhu zisekhona. Owakukhuluma sihlelisa ukubona imihla lemihla laliphumule emfo kaNyongolo ngethemba sekunxeba indlebe udumisa odabekwa ngokungapha. Ngiyathemba ngelinye ilanga kuza kuba le public holiday ezabizwa ngeJoshua Mqabuko Day.
Nomanje bekhona abathi uMqabuko wehluleka laye ukuvusa ilizwe ngesikhathi engumsekeli kamongameli. UMokhezi uthi mkhulu monakalo odaleke elizweni ngemva kokwedlula kwakhe.
Wasibutha isizwe usaphila wafa sahlakazeka waziqoqa wazivalula usaphila wafa zafohla wafohla wena nkunzi emnyama kwadilika isibaya zagcwala amahlathi ezenkosi yohlanga zaba umhlambi kazelusile.
UObed uthe enye yento eyaluyiswa ngumuyi esilimaze iZimbabwe okwedlula zonke yikubandlululana ngemihlobo osekwenze kube lokungalingani kuntuthuko yezabelo.
Wawungathanda inkulumo zobandlululo ingubha amazwi lengqopho, wawungathanda inkulumo ezijokayo lezixegayo, wasola igama elithi Mashonaland United FC ngoba lalilokubandlulula yaguqulwa yaba yiZimbabwe Saints, wasola igama elithi Matabeleland United ngoba lilokucwasa wayethi igama elithi Highlanders ibhoso ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke udaba esiletulelwe ke nguthuso ngubhelatithi Nhlapho. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakasuki sike sithegangele okade kugokhela lamhlanje. Izifa isixolisile ngokwehlela ama-Warriors. Oliver Lelisayo ngu-Kip Stube.